Sokuyizika disendaba ku VOA indebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngoba ujonga kande miringo kusinika izindaba ngolimi lesishona. Kolamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 12 zibandlela 2024 uPresident Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje abezanu PF bathi bayasithekela isinqumo esithethwe yiSouth Africa esokuphanyeka udaba lokukhonona ukuba ele Israel libulala amahlayana izizalwane zakwele Palestine emthethondaba we-ICJ. Sesiguquliwe isahluko somthetho ukuvikela abantwana kwezocansi ebesivumela ukubana umuntu angahlangana kwezocansi lontombazana oleminyaka elishumi lasithupha 16. Imidlalo yomncintiswano we-Africa Cup of Nations uqala kusasa kwele Ivory Coast lapho amaqembu awe-Africa azanqikelana khona ebanga isicoco ukuthola isicoco sokuba zintshantshu zase-Afrika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla lezanu PF lithi liyasisekela isinqumo esithethwe ngeleSouth Africa esokuphanyeka emthethwandaba omkhulu wamazwe omhlaba we-International Criminal Court of Justice udaba lokukhonona ukuba ele Israel libulala amahlayana izizalwane zakwele Palestine empini yalo leqembu eleHamas. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba eHarare namhlanje, isikhulumeli sezanu PF umnumzana Christopher Mtswangwa uthi ibandla lakhe livumelana lesinqumo esithethwe ngeleSouth Africa ngoba lokhu kuzakwenza ukuba amazwe wonke abone ukuhlukumezwa okwenziwa abantu bakwele Palestine.
Siyibonile iSouth Africa isipha udaba lwayo isekela iPalestine. Thina vele simela abantu bonke kungelani lokuba ngabe umhlobo u. Abantu siyafana.
Umthwangwa uqhubeke ethi ukubulawa kwabesiPalestine ikakhulu abesifazana labantwana kuyadanisa esithi kumele impi leyi iphele ngokuphangisa. Kodwa isikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi izanu PF kumele iqale izinuke amakhwapha ine ukugijimela indaba zase-Israel ngoba layo yephula amalungelo kaZulu eZimbabwe.
Izanu PF ingasekela uhlelo lokuhanjiswa e-Israel South Africa and International Court of Justice njani yona la yakhomida i-genocide emathebeleleni kegugulahundi labo kufuze bahanjiswe zizabahambisa zizadinga amagqwetha ke alobu ngcitsho obukwanileyo bahanjiswe labo e-International Court of Justice baye thonisiswa ke iindaba zabo zegugulahundi lezinye iindaba ezinenge ezenzakalayo after that ezigoqela i-violence ka-2008 violence lokhu senzakala.
Kodwa ingcitshi ecubungula ezombusazwe esebenza nenhlanganiso yamalungelo oluntu eyeZimbabwe Human Rights Institute umnumzana Providence Nyathi uthi ukwephulwa kwamalungelo abantu besiPalestine akungeke kuqathaniswe lokwenzakala eZimbabwe, kodwa laye esekela inyathelo ele South Africa.
Lokho okwenzakala kwele Palestine akunyeki kufananiswe lokwenzakala kuleli. Kumele sizwisise ukuba lapho iSouth Africa isekele iPalestine lokhu kuvela kumbali yamazwe lawa, njalo lokhu kuqakathekile ku-international relations ukwedlula ukwenzakala kuleli.
Kodwa enye ingcitshi esebenza nebandla le-People's Unity Party umnumzana Herbert Jamuka uthi indlela ele South Africa elenze ngayo kudaba lwePalestine leIsrael kumele ikwenze kudaba lweZimbabwe.
South Africa ilahleke indlela ngoba iSouth Africa igijime yaya eIsrael yathumela amagqwetha ayo eIsrael. Ukokhondema uhulumende waseIsrael isithi Israel iyabulala abantu basePalestina, Israel iyabulala. Konke lokhu akunaqiniso ngoba iSouth Africa ishiya iZimbabwe apha ecaleni oru enexto oru kumelwane ukuthi ilungise uEmerson Mnangagwa nezano PF regime nendaba yombuso kaEmerson Mnangagwa from 23 August.
Ene South Africa izolo liphanye isicelo emthethwandaba wamazwe omhlaba oweICJ lisithi ilizwe leIsrael lephula umthetho weGenocide Convention womnyaka ka-1948 ngokubulawa okwenziwa abantu basePalestine endaweni yeGaza. Ele-Israel liphe ubufakazi balo namhlanje lisithi lokhu likwenza ngoba abeqembu leHamas elibunjwa ngabePalestine yilo elaba luqalo kulimpi ngokudubula ibulala abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1200 base-Israel lathumba abaphezu kwamakhulu amabili 240. Lolu daba luyaqhubeka lusahlulela emthethwandaba we-ICJ ele-Israel lisipha ubufakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Zimbabwe.
Ekhuluma emhlanganeni munye lentatheli izindaba owenzelwe eHarare, umnumzana Chris Mtshangwa, isikhulumeli seZANU PF, uthe ibandla lakhe likhathazekile ngendlela ibandla eliphikisayo LCCC eliqhubeka lilokudonselana osowudala ukuhlelwa kokhetho lwama-by-elections ngemva kokuxotshiswa kwamalunga ebandla leli edalele ephalamende lakumakhansili ngelinye yale inkokheli. Kubika umlondolozi Ndlovu njalo.
Umtshwangwa uthi iZANU PF isidiniwe ngokuba lokhu ichitha isikhathi ihlela ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections olubangelwa yikuxotshana kwamalunga awe-TCC edayele ephalamende lakumakhansili.
Asithabi ukuba siyaqhubeka sisiya kukhetho ngoba bayalwa. Sake sababona na owelsman Ncube owende loChamisa bekhulumisana, hathi ngabakwenzi lokhu.
Umtshwangwa uqhubeke sithi kungelani lalokhu okukhulunywa ngabantu ukuba umnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala we-CCC usebenza neZANU PF ubona ngabamazi uChabangu. Kodwa isikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi kusobala ngendlela uChabangu asebenza ngayo ukuba ubambisana labeZANU PF.
Ubufakazi silabo butshengisa ukuthi uChabangu usetshenziswa nje libandla leZANU PF ukudunga amanzi ade clear awe-TCC lokuzama ukudiliza ke ubukhokheli buka-advocate Nelson Chamisa. Kodwa ke ngokuthi sebehlulekile ke ukwenza lokhu njalo sebesebenzisile uChabangu bafika lapho abafuna khona sebezamlahla, vele yiwumkhuba weZANU PF yakusebenzisa ukusebenzisa ibise kulahla njengesikorobho. UChabangu laye uzalahlwa njengesikorobho njengabomonzura labanye abasetshenziswayo emuva le balahlwa njengesikorobho.
Ingcishi ecubungula ezombusazwe umnumzana Libert Moyo esebenza nenhlanganiso ye-Leaders for Africa Network uthi kumele kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla amakhulu ukuze ilizwe lime ukuqhubeka lisenza ukhetho lona zoluqeda imali elizweni.
Kumele amabandla lawa akhulumisane ngoba ukhetho seledlula, lokhu kuqedela ilizwe imali eningi kakhulu.
Ukhetho lwama-by elections olokudinga amalunga ephalamende aweZimba East, Koromonzi South, Seke, Phelandaba, Chabalala laseMkhoba eGweru ndawonye lokhetho eziqintini ezimbalwa elizweni ngemva kokuxotshwa kwabameli bendawo lezi abe-CCC nguChabangu esithi kabaseyiwo malunga ebandla leli ngasikhathi sinye ibandla leli lisithi akasuye siphathamandla salo evele engasilunga labo. Kule ndaba eziningi-ningi ezisemthethwandaba zokuphikisa izinqumo azithathayo kodwa esekelwa imthethwandaba lomlawuli wedale lephalamende ukuthatha izinqumo azithathayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso emela ababalisi eye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ibika ukubana izakhamizi zaseMtoko sezivale esinye isikolo salumango ngemva kokuxotshwa umphathisikolo, umsekeli wakhe, labanye ababalisi zisithi zifuna umphathi kanye lababalisi abavela emangweni wazo. izakamizi lezi zibikwazi thethe izihluthulelo zama ofisi esikolo lesi zawapha umbalisi ophuma emangweni lo zathi kumele akhokhele. Le into esolwe kakhulu yiPTUZ isithi akulunganga ukuthi abazali baxotshe ababalisi ngoba bengaveli kuleyo ndawo. Esigabeni seMathebeleland kulodaba oluhambelana lalolu lapho abazali abakhala khona ngababalisi abangakhulumi ulimi lwesiNdebele kanye lezinye indimi ezikhulunywa ngabantwana kulumango ngoba bevela ezigabeni ezinye ezigoqela eMashonaland. Bathi njalo abanye bababalisi laba bafundisa isiNdebele lanxa bengasazi ukuhle okubangela ukubana abantwana bagcine befundiswa ulimi olungaqondanga. I-Studio 7 yehlulekile ukukhuluma lomabhalane wogatsha lwezemfundo uMnumzana Tawungana Ndoro ngalolu daba. Kunjalo nje impumela yemihloliso AA level yanyakinye ibikwa isikhona. Umongameli Emerson Mnangagwa uguqule umthetho wokuvikela abantwana kwezocansi owe Statutory Instrument 2 of 2024 esebenzisa amandla awaphiwa isisekelo sombuso awe Presidential Powers Temporary Measures Act. Linguquko yethule ngemva kodaba olukhwezwe emthethandaba owe Constitutional Court lokuphikisa ukuvunyelwa kwabantu ukubana bahlangane emacansini labantwana abaleminyaka elishumi lasithupha 16 kodwa bengavunyelwa ukuthi bende bengakafikisi iminyaka elishumi lasiyagalombili 18. Umthetho wengezelele njalo isigwebo secala lokuhlangana emacansini lomntwana ophansi kweminyaka elishumi lasithupha. Ngakho ke umuntu engatholakala elecala lokuya emacansini lomntwana onje ulakho ukugwetshwa ukuhlala ejele okweminyaka efika elishumi. Uthabo Kancube weStudio 7 uxoxa legqwetha uMnumzana Ephraim Ndlovu ochasisa kabanzi ngalinguquko.
EZimbabwe kwakulomthetho owavumela umntwana ole 16 years ukuthi alalwe laye. Yiumthetho wawukhona. Kwasokusiba lesenzo esihle esokuthi kuyiwe ecourt okuthiwa yiConstitutional Court ku case ka Kawenda versus Minister of Justice lapho kwayiwa khona enkundleni enkulu yesisekelo sombuso Constitutional Court. Abahambe Constitutional Court bahamba bayaveza ukuthi umntwana ole 16 years akumelanga lalwe laye, uyabe sesemncane njalo kakula ngqondo ukuthi kuthiwe umuntu wenelisa ukuthi ende esele 18 years kodwa kuthiwe kakulalwe laye ele 16 years.
I-Constitutional Court yakwamukela njani ke lokho?
I-Constitutional Court yasamukela isicelo lesi yasisithi yona umthetho lo othi wona umntwana kalalwe laye ele 16 years kalisilocala kawuhambisani lesisekelo sombuso okuthi ukuthi unconstitutional. I-Constitutional Court yasisithi inika uMinister of Justice 12 months ukuthi alungisise lokhu ngoku-amenda umthetho. U-12 months lezi yasisithi isi-suspenda ukuvunyelwa kwabantu ukuthi balale labantwana abale 16 years pending ukuthi nge-12 months lezi uMinister of Justice uyabe eselungise umthetho wahambelana lalokho okukhulunywe yi-Constitutional Court. I-judgment le ekaKawenda versus Minister of Justice yaphiwa mhlaka 24 May 2022. I-12 months lezi zaphela mhlaka 25 May 2023.
Seziphelile inyanga lezi, kuyini okwenziwayo?
Seziphelile, uMinister of Justice ubengatshintshanga umthetho. Okuthi ukuthi umgoqolwane wawufakwe yi-Constitutional Court wasuswela ke amandla abantu abalala labantwana abale 16 years from i-period engale kuka 25 May 2023 abasavanjwa licala esikubone ku-case ka State versus Nkosilathi Gumbo enziwe lijaji lakoBulawayo uDube Banda. Kuyikubona kwami ukuthi uhulumende esebonile ukuthi kwaba lokuphambanisa kakhulu ukuthi i 12 months zidlule uMinister of Justice engafakanga lo umthetho. President esebenzisa ama temporary powers akhe wasefaka ke leyi okuthiwa ngama regulations lawa esebenzisa ama presidential powers temporary measures wase kulungisisa lokhu
umthetho lo utshintsheni
senze ukuthi kube licala ukuthi umntalale lo mtwana ole 16 years. So kuqathile abantu okumele babekwazi ukuthi ama presidential powers asesetshenzisiwe sokulicala. Kodwa ngokufanayo isikhalazo sokuthi kusasa kumele uhulumende ananzelele kakhulu laba abakuma ministries kakulunganga ukuthi upresident azasebenzisa ama temporary powers yet kwakule 12 months okwakumele kulungisiswe khona lokho.
Lo ke bekungumnumzana Ephraim Ndlovu ingcwethi kwezemithetho oligqwetha eHarare ubexoxa lapho ecingweni lotabuka Ncube owe Studio 7. UZulu wasemzini wePhumula South koBulawayo usele ekhuza umhlola ngemva kokutholakala kwenyawo zomuntu ziphakathi kwephepha leplastic duzane lesikolo seGood Hope Secondary School. Amapolisa atshele inkundla yeZim Live kubana akwaziwa kubana inyawo lezi ngezikabani. Ngokunjalo athi abangaba lolwazi lokuthi lomuntu ngubani lokuthi wabulawa ngubani kumele athinte ngocingo unombolo ezithi 0292603266. Ngizaphinda njalo 0292603266 kumbe bathinte ipolisa eliphenya loludaba kunombolo ezithi 0775 503 357 0775 503 357. Izehlakalo zokubulawa kwabantu mahlayana zibikwa zisanda kobulawayo nyakinye kubiwa kubulawe abantu abaphezu kwekhulu lengxenye 160. Untungamile Nkomo we Studio 7 uxoxe lo councilor ka ward 9 kobulawayo umnomzana Donaldson Mabutho.
Asikhayi into iyadatisa mfowethu Nkomo into sibili esukubenza abantu nxa sizibike njalo iphuma ikakhulu phakathi kwezigaba zogredi zona lezethu esikhokhelayo kobulawayo nje sinje sosicela njalo si-aphila ke kuzakhamizi ezinhle ezilephumula ukuthi zizame ukuthi zisincedise ngoba abantu kulezi nsuku sebenokugana kulama-rituals kulento eziningi ezenziwayo ngabaphathi ke abantu. So isicelo ke singaba sisicela phakathi kwamthwakazi phakathi kwezigozi ezinhle nezakhamizi ezinhle zakobulawayo ezephumula ukuthi nxa kungaba nomuntu nje ongasinjengokuthi-challenge uvuka uphose duzandle edede lamapholisa or kumaletabo kuma-suggestion box awe police kungasincedisa kakhulu ukuthi sikwanisele ukuthi sibone ukuthi yikwini okwenzakala njalo ukuthi abantu abangaba bagana bayenza ke into ehlukumeza kanjalo-ke belethwe phambi komthethwandaba.
Ukukhona sesike savona ezinye njalo izehlakalo zokubulawa nje kwabantu masayana kudoje izidumbu lapha lalapha yako obulawayo kansela kungaba kusenzakalani kulezi nsuku kobulawayo so kungumhlambe kazelusile yini?
Uyabona umoya osegoli ukanya vele lelo demoni sivakatshele ngapha kobulawayo ukuthi vele abantu abasayesabi ukufa komuntu or ukubulala umuntu kuyinto kakhulu edanisayo kuyinto-ke enzelayo phakathi kwesigodi senkosi sikamthwakazi. Into-ke engiyibona kakhulu-ke esibangela amakhesi zanjalo ukuthi abantu sebedinga-ke ukunoda ngendlela ezingaqondanga abanye-ke izona lezi zigebenga-ke ezitabe zidinga-ke imali or impahla ezibhade kulezinjengaboma-cellphone amakhalekhukhwini ukuthi bethathe beyegcinisa. Into le ngibona kakhulu-ke ilethwa ludubo kakhulu phakathi kwelizwe lethu lona leli kakhulu phakathi kwesigodlo sethu. Abantu abaningi abasela i-source of yakhe i-source of income and abantu abasesazi ukuthi bebabhata into ezizila iveni ukubulala umuntu ukuthi umnte note or ukuthi ethole lokhu-ke akutholayo. Ibobe libona nezulu lokunakwalo alisali ngendlela because laba abaphansi sibili abanikazi besigodlo sona sibili akubajabuliki. Na umuntu impilo yomuntu ngipho ukuthabalala kanjalo nje.
Kuyini ongakuxwayisa abantu bakobulawayo?
Into kesabezanga ukuthi sigcele nje phakathi kwamthokazi omuhle ubulawayo omuhle ukuthi hayi bakwakithi. Impilo yomuntu iligugu iqakathekile njalo uNkulunkulu edala umuntu wakudala ngomfanekiso wakhe. Ukuthi abantu kokuqala kumele sesabe iNkosi. Ungazisabi wena, sabe iNkosi eyadala umuntu.
Umnumzana Donaldson Mabutho, Mukansila akawadi 9 kobulawayo. Limuze xoxa lapho ecingweni lo ntungamile inkomo weStudio 7. Umncintiswano omkhulu womdlalo wenguqu we-Africa Cup of Nations uqala kusasa kwele Ivory Coast lapho amaqembu amashumi amabili lane 24 awezwekazi le-Afrika azanqikelana khona ebanga ukuthola isicoco sokuba zintshantshu zase-Afrika. Kubika u-Ezra Chizaspanda owe-Studio 7.
Umncintiswano lo ulindwe ngamehlo abomvu ngabalandeli bezenguqu emhlabeni wonke jikelele. Kusasa ziyakhala phakathi kwe-Ivory Coast kule lizwe elenzelwa imidlalo ye-AFCON ka-2023 inqinana leqembu le-Guinea-Bissau. Umnumzana Omega Sibanda wakaba ngumsekeli we-ZIFA uthi imidlalo le izaba mnandi.
Ikhanya izaba mnandi, khangela phela amathimu angezelelwe ukuthi abe maningi. Kuzaba le midlalo emangalisayo, ngikhangelele amathimu amakhulu azadlala laphana. Mina kodwa ngikhangele kithi i-Southern Africa ukuthi ngibone ngani iZambia izasimelela, DRC izasimelela. Umfana wakithi lapha e-Southern Africa uPatrick Daka ngikhangele ukuthi uzasebenza sibili atshengisele ukuthi yena udlala ku-Premier League ye-England.
Umqeqeshi weqembu le-Highlanders njalo wake wadlalela iqembu lesizwe lama-Warriors eZimbabwe uJoel Luphahla uthi la maqembu akhe akhalela ukuthi azanqoba kwinkezo le ye-Africa.
I-TP Senegal nama-players abo Sadio Mane nabafana la yenza ifaka khona phana, I think Coach Bruce is doing something good there in South Africa. I-Dark Horse asingeke siba rule out bale young squad.
UJeto Ndebele wemambala ePlantilaye umelelele imidlalo ngenjabulo enkulu.
Sikhayelele imidlalo emihle kakhulu, sibona ama-player amaningi e-Africa adlala overseas, siwabukele dlala khona lapho eduze. Hayi mina bengikhayelele ukuthi maybe Senegal ingawina ngoba hayi ila ama-player amaningi alama-qualifications ashabo aseke awina bo-Champions League njengabo Sadio Mane nabo-Koulibaly.
Kulabadlali abaningi abakhangelelweyo ukudlala ezinge eliphezulu kule mdlalo u-Ashley Phiri laye ulo mdlali wakhe amkhangeleleyo.
Mina ngiyifan lika Sadio Mane odlala eSenegal and bone ngathi ngendlela adlala ngayo Senegal ile chance yokuthi iwine i-AFCON.
Owesifazana olandela ezenguqu kakhulu Buhle Ncube uthi uzabukela imidlalo ye-AFCON ize yephela njalo kulamaqembu awakhangeleleyo ukuthi angakhathaza kulo umdlalo.
Engikhangelele ithimu enjenge-Egypt kulento engichaza ku-Egypt angithi ngizayimention ukuthi ngikhangelele ithimu enjenge-Namibia. There's something again ye-Namibia engiyikhangeleleyo ukuthi bazayenza njani. Looking at i-league yabo is not that competitive, you know, but they've managed to find this, themselves ku-AFCON. So ngikhangelele i-Namibia ukuthi ngibone ukuthi izayenza njani.
Amaqembu amazwe e-Afrika ajayele ukuba lithumi lasishiyagalombili 18 kumncintiswano we-AFCON kodwa lo nyaka angezelelwe aba ngamathimu amabili lane 24. Iqembu leSenegal yilo eliphethe linkeze i-AFCON abayinqoba ngo-2022. Akwazi ukuthi iyozala nkomoni lo nyaka. Imele Studio 7, igama lami ngeze Jesus Banda.
Uhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu elicula umdumo owerumba elekhubula Superstars. Leli qembu lidabuka eBinga kodwa licula likwele South Africa. Lapha ke namhla liphethe idlalati lalo elisha elelesihloko esithi umuntu kazana. Nangumkhokheli waleli qembu exoxa lo ntungamile inkomo weStudio 7.
Okay, ngiyambingelele igama ngwane lenyoni insuka eBinga esigabeni saseKokoloza. Ya ukucula ngiqale 2022 ngirekode i-single track ndama single track amabili le album eyodwa.
Ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ya abangathanda ukuthenga umculo wethu bengasibamba enambeni ezithi 069 300 5401.
Abalandeli ubachiyela wapha amazwi?
Hayi, abalandeli nje beqhubeke besupporta, beqhubeke besupporta, sicela isupport kakhulu, support.
Ngilethemba lokuba le ukholisile umculo wabafana bekhubula Super Sounds abakade bekuhlelo lwethu Woza Friday. Kodwa ke lingakhohlwa ke ukubana bakwethu ku Live Talk lamhlanje sikhangela ezemidlalo yenguqu, sigxile kakhulu kumncintiswano wamazwe abensundu owe Africa Cup of Nations AFCON oqala kusasa mhla ka 13 Zibandlela kwele Ivory Coast. Isikhathethu asavumi ukubana siqhubekele phambili bakwethu, kodwa ke singeke ehlukani ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo namhlanje. AbeZANU PF bathi bayasisekela isinqumo esithethwe yiSouth Africa esokuphanyeka udaba lokukhonona ukubana vele Israel libulala amahlayana izizalwane zePalestine. Sigqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo Praxedes Jeremiah.
Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.